United Fuyokugatsha luka khulumendo le agritech senzansi emandebeleni umnumzana atishke mchema uthi impomo ezedlula kancane inkulungwane ezilithumi 10,134 sezidubile esabelweni lesi okulesomiso esesabekayo umthemo uthi izicinto ezile nkomo eziningi ezifileyo zigoqele segwanda insiza matobo ngolilima kanye lemangwe umnumzana obert jiri umabhalane omkhulu wohlangothi lukahulumende olubona ngezokulima lezifuyo watshela ikomiti ekhangelane lesomiso lesi e-drought action committee mhlaka 19 ngompandula uthi kule nkomo ezifika phose inkulungwane 900 ezacuba kuviki yodwa ekuqaleni kwenyanga le esabelweni lesi wabika njalo ukuthi kwacuba inkomo ezizinkulungwane ezintathu lengxenye 3500 esabelweni lesi kusukela ngohlangula lonyaka kusafika kumpandula wathi inkomo zasezicuba ngobuningi bazo ngompandula njalo kwakukhangelwa lokuba lizakhuphuka inani lezicuba ngeviki kule nkomo ezedlula amakhulu ayisithupha 660,000 esabelweni semathebuleland south urhulumente uthi uzama ukuhlenga inkomo ezedlula izigidi ezimbili 2.3 million ezibhekane lokuswelakala kwamadlelo lamanzi elizweni lonke usobhuku ematshetsheni umnumzana lavmon ndlovu uthi isimo sibi kakhulu lonyaka kuwadwane ekwanda north
ungazalwayo sende 55 years ekugcweleyo angaze ngiyibone sesimeni esinye kunje sivuka ekuseni sizolinda izifuyo zibuye sibondize nganajamanzi ngoba siyaziyabanje
amazwi la agcizelelwe ngumnumzana albert ndiweni oyisakhamuzi kuward 14 ekezi othi lonyaka iningi lizavala izibaya
yazi okulapha kuyesabeka akufela lutho lapha lapha kula lutho sibili nxa kungaphambanisa kuphuze ukuthi lichize abantu bazavala izibaya bazavala
iy'nkomo ezisemaphandleni angaphansi kwedolobho legwanda sezicubele edolobheni esezidinga khona amadlelo siqophele lokhansila waleli dolobho umnumzana wellington nare
isituation yenkomo egwanda inzima inkomo zicakile ziyafa ziswela phakathi komuzi mitshana busekho egangeni sezibuya phaa kwedolobho zamtuile pha edolobheni ziningi kakhulu ziyafa inkomo almost each and every day kulusizi kakhulu aningazo nkomo bavule iy'nkomo zabo zingafidi izinkomo kumbe kuswelekala kwemali betshanda babusekho lamanzi sokunzima kakhulu ziyacuba ziyafa kakhulu phakathi komuzi kubuhlungu kakhulu ngikhuluma nje kulenye nje esiye khonapha eduzane
lanxa uhulumende ephathisa abafuyi ngesicuba senkomo ukudla lokho kubikwa kungemeli okudala ukuthi ezinye zicube ngemele umsakazo we-studio 7 ngisegwanda ngu-albert ncube.